ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 26 kuNhlangula 2019 ngutungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani abasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeyakwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeyakwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Eqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nasi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangiboni kuyinto elungileyo le. Kukhona okubi okwenzakalayo lapho. Njalo nxa singananzelela kakhulu kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila kungaba lipula kungaba yile yasewenela irandi kumbe kube ngeBritani ipound kumbe kube ngeAmerican dollar siyavunyelwa ukuba lapho kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngaleyi imali engilayo kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho kutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho sikhumbuzane khona lapho kayikho akulanto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola kodwa kuthiwa siyotshintsha okay sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphatha bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia iNamibia lamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungaye eBritani uhambe lakhona lokho ubona bathi iZimbabwe dollar ungakutshintsha yini eBritani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokho okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ezikhona ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound u-trillion dollar awungiye kuyithenge kuzindawandawana imiqoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona ungahambise yakho eyangaphandle kodwa kawungiye kuyethenga eyangaphandle endaweni efanayo kwenzakalani lapho kuthiwa kasihambe e-Reserve Bank. Ngubani okhontrola i-Reserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lowo ngumcabango liqhinga labogulova.
Sibona njalo ukuthi uhulumende usesithi abalama nostro accounts ama accounts emali yakwamanye amazwe sokumele bayiguqule ibe imali yeZimbabwe. Ngiphe umzekeliso, bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika. Kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ah, ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje. Ngoba nxa singathi thina singabantu labana abasebenzisa kumba basekela, kumba ngathi ngesilungu phecelezi abasponsor wona zona lezo nhlanganiso, sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana ngumikholo labo kumbe ukumaxhasa kwethu. Kuzafanele siqale sidlule kubo labo ababusayo, sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar. Kanti bona indaba kufanele kube yibo bodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle, abanye abantu bengavunyelwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Zimbabwe, the voice of America. Ukwehla kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthiye abanye bele mibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola leMelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kobulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSouthaton eHarare edalele ePhalamende. Umnumzana Peter Moyo olilunga leMDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu, yikho ama-supermarket amakhulu la kakusela into ethengekayo. Xa usiyathenga wena i-Colgate nge-$30 kanti okunye-ke okuhlokho yabo sungakuthenga ngani, uyabona? So into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminista kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le kufuze iqale ingene kuphalamenti ungakabi ngumthetho. So asazi ukuthi khona khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labanokuthi uyaphonga ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngaphi angazi.
Manje ubona ngani kuzaphetha njani mnumzane kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandelayo?
Abantu ankhulu ukuthi khona bangaba lokho behlika into zingamanga kuhle lanxa uligwala. Xa umuntu angakungenisa kwendawo akufake ekhoneni uyadinga indlela ezokuphuma ngazo. So akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ubanjwa uchapha babe lokho bethule. Lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka, umuntu wonke uyahlupheka. So angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayi zange sisatshengisa ukuthi khona into ebiyezileloyi akuyenzwa khonokho ebantwini. Gari ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa. Kathesi abantwana bayahamba esikolo sibesithenga la ma-US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa. Kathesi silama-visit ngama-weekend uyavizitha ubambini.
Manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo, amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye okunjalo?
Abantu abangayesaba yibo bonabo abalutshwane abavele besesaba. Thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu and sesikujwayele. Nalabo abatshaya abantu nxa bona benezitolo zabo ngabatshaya abantu, nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho. Akulandaba nokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke, ayibambi umuntu we-MDC kuphela, kayibambi umuntu onjani, sonke kuyasibamba lokho. Akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala singenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla. Akuyenzi khonokho. Abantwana bayafa ngendlala, bayahlitheka ukuthi kathi sangadala njani. So ubugwala lobuyana vela busebenzi nxa sufa kwekhweni njengakhonokho. So umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenzise ukuyenzayo ufuze basijoyine sibili siyenze sonke sengisele ukuthi kona into leyi isibe basibambe kuchapa.
Kanti kungakusenzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla le-MDC lizathatha amanyathelo ngemva kwemhlangano we-Congress, i-Congress yedlule kodwa asibone ukwenzakalayo, kungakwenzakalani?
Ayebo kambe lokho kulaba ngakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ikuthi kona kuyarongwa kuhle kuhle, akuphoki ukugijinywa ukuthi uphoki ukuvuka. Kathe siyabona ukuthi baphoki ukuhumana besithi kona i-MDC ifuna ukuyenza i-strike, i-MDC ifuna ukuyenzela sinku kungasikho konokho. Ukhona okuningi okuya kusenzwa anje yabonayo. Ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi kona ungahamba njani. Kodwa-ke khonokho umuntu wakutshela kuhle kuhle umnumzana Honorable Molokela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi kona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende njalo ulilunga le-MDC ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulowesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba le-Herald lona lithi umphathisikhwama ogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi thina siyavuka bakithi. Ah, owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali le alapha sebesibulele shuwa sesifile manxavele ekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele loba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali adiyiwe adingathi yancedisa amadola lamarandi sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngaphi imali naleyo uzahamba ngane siyajitsha even ingaba yi 200 ibus iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i 100 liyana esiyajintshe sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingatshongo nje ukuthi hayi sinika amalanga lisebenzisa imali zenu ziphele beseli kuyese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo ha laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kwade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa iphunuku nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho fakana ama price one fakana price ichuke empuphu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa ngiphonga kuphela njengemathebheleleni hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke seSouth Africa leBotswana hayi yimi lamageza hayi ngelensolo sibili.
Ngisabazi siyakuzwa mpela hayi yakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele kwamphana kulethi idola lenilane elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala ikuthi izinto zize zihambe kahle. Mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu leli elikhulu into zizahamba kahle impela. Sesingalungisa ke lama RTGS hayi lokhana haya singeke sikubale njengama asibuyele ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile. So thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputu elile mali yayo engaphumeli phandle izathi uma ivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza. Ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni ukhuluma lo mdluli.
Salibonani. Eh linjani kona ngapho? Hayi ngomunye wabo labo elikhuluma labo lami ngizakhuluma lani ngelinye ilanga.
Bona siyabuye zompela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali yona iluphi uhlobo lemali esikwazi ukunqabela ezinye imali ezakwamanye amazwe ukuthi zingasebenzi. Yona iluphi ibhondi iarawati wathi naleyo TGS leyo noma ngeyinye kumbe lidola lendana original ele Zimbabwe asisawazi phela ngoba kuhlala kungenangena imali ezingapheliyo la eZimbabwe. So asazi.
Salibona Studio 7. Hayi mina igama lami ngiPhulane. Into efuna ukuyibuza nansi lapha kade why singabantu abadala senze abantwana be-crash ukuthi loba yinini kusasa kuyavuka ukuthi hhayi alike ligijime lele singasakwazi ukuthi senze. Into engiyishoyo lapha ukuthi uhulumende njengoba sevuke ejintshe imali sente indlela abani kusho ukuthi thina sisenza nje abantwana be-crash phela abantu abadala ezingangathi ngathi asicabanga. Hayi sixolele shemu thina siyaqhubekela phambili lokhu esisebenzisa imali esiyifuna esiyibona ukuthi iyasiphathisa lo mthuli ncube lo mfowethu lo naye ngathi kasacabanga sewahla mgani umuntu lalo ndoda lo. So hhayi nalaba amasela la ntshontshayo lawa hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besifalele sonke o besibulale besale bona.
Umase Gwanda ona Studio 7 umsakazo welizwe noma kanje ngithanda ukukhuluma ngendaba ezisiphayo elizweni laseZimbabwe. 1 ukuhlupha komkhono lokuhlupha kwemali lokusetshenziswa kwazo kule ndaba yetiyazwa emarangi yama-diamond noma sekutheni akulamuntu okhuluma ngaso, akulamuntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga, akulamuntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani. Yizo imali esentwa ngamaminista, imali engena e-Bed Bridge iyangaphi, imali nini, imali engena Border Botswana, imali engena Border Zambia, imali engena Border Mozambique, imali engena Border Malawi, kule mithelo yezimota, kule mithelo yemigwaqo, imali yonke le iyangaphi. Kati kwaze kwaye kwaba la masela amakhulu angaka elizweni abantu bebhekile kutheni.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalo becatsha abe ISIS kwele Yemen. Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obabakhona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Kuhlandla le ndaba ezihamba phambili kwele Melika namhlanje sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. UTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabokuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika alubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapho eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngiseTexas lapha mina awuyi-state esivumelelane leMexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha eTexas engilokufika emadolobheni aseborder kanye leMexico, ngikhuluma nge-El Paso olobho ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye bame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxabe lapha eTexas bangakubo. Ungananzelela futhi iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapho, abaningi bakhona ongabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu lapha balemuli ngapha, baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona. Balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
UMongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale leCongress bavumelane ekuthini bangaluphatha njani lolu daba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanti bona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha e-America? Ngaba ludubo lwemali, kungaba yikhampu, kungaba yini nje? Into ezamazama ukuthi i-America kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti nje, kuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa njengoba sixoxa kanje, isikhathi sokhetho manje. Ngakho ingxenye zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela i-America engcono. Ngakho bazaphikisana lanxa belembono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena labana aphikisana labo bazathi hayi lokho vele kakusikho ukuthelela inhlupho lezi silazo. At the end of the day kuzaba yimpikiswano nje, kodwa kuyimpikiswano engasompikiswano yokuletha i-America engcono, kuyimpikiswano nje yokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo? Kusiya ngokuthi
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Zizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-afunhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi eleNigeria libhuqane lele Ghana. Ele DRC. Nothing to do.
ungalali. Sama vapi, sama polisa, sama soja. Asmandava, abangarje, asmandava, faya zati lali.
Siyalubonga uxhaso lwenu ku Facebook umgcini nyoni uthi wena kasisela themba kuhulumende kulobanike laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala ubatshela zinjalo indaba busani mabana uthi wena kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi. Uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi zokubalo mandla gama uthi wena ingungu isikhale kakhulu. Utapiwa Dube Mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani. Ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlala ama voice SMS ethu kazi salivelani. Hayi bayana thumela njalo ngiyathembisa ngiza udinga umbiko wakho ngudlale kusasa ikuthi suke ibe minengi kodwa siyathembisa. Lawrence Thabo Ndlovu uthi wena morning Mr. Nkomo amadoda ezanu alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo. Dube uthi wena as long kusabusa izanu ngeke nje kulunge noma kuku ngwenya utwene kaya kunzima shiwa manje so pepela pi. DJ Malinga utiba izindaba zekuseni uthi yena sola lekuseni. Yebo sengisiyalala mina sengisiyaphumula linake sokuyisikhathi sokuvuka liyephanda ukuziqinye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Hayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-fast 7 ntambama phela. Lami ngasidibaneni ekusasa ngo-fast 6 kwezekuseni olivalelisayo muntu ngamili Nkomo litshone kuhle.